soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Salami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba zethu ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki.
Isikhathi kuyafana ukuthi kuzokwenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho, but nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ibeletha kudala inkulumo.
Ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mibuzo esilayo sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe, ukuthi yena nxa efika emashontweni layo ethola abantwana abangaka abeqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngoba babadala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe?
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalemithado yamanga eyokudinga amaphepha sebedudulwa.
Mbono ngathi lapha kuzabheda lapha, futhi mbono ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamaphemithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC imethesa icala lokungethembeki. Igqweta elimelayo umnumzana Give Mom Viringi utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Dlamini uzalala esitokisini sewange njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba waleyo ndawo lamuhla. Eminye imbiko ithi iZAC inxuswe kuleli dolobho ngumabhalane weCouncil yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo bayalwisana lomnumzana Dlamini okubandla le-MDCT. Umnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleVictoria Falls abangamalunga ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lo lwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awasuke kwathini. Kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni kathi njalo kulengata osecretary for local government, secretary general njingasezeneleyo ezabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa wabonakala ubufakazi balokho akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu ubaba umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uzakwenza umsebenzi wakhe nxa kuleli solo thile ezikhona. Lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe iZAC yona le kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esidala ukubona kubozanupiefu nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwethesa sedolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba simele sikunanzelele njalo kuthi ngako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ebhikitha ibeletha sokudale imibuzo yokuthi kanti kungani abokholo lolu bengabotshwa ngokwendisa abantwana abancinyane kakhulu. Unokutenda kwaRamba odabuka eNorton ubikwa wayekhulelwe ngesisu sikamakhelwane wasemthatha kodwa waphinda wabaleka ngemva kwalokhu. Kodwa ngoba abukholo besipostoli kabasiwa esibhedlela lanxa ubengezwa kuhle, ugcine ebhubha. Unokutenda ngontombazana wesithathu oleminyaka ephansi kwethumi lanhlanu obhubhe ngenxa yokukhulelwa engasiwanga esibhedlela. Abukholo lwesipostoli abavunyelwa ukuya esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Akuqala umntana lowo mncane ukuthi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usephawubelethe umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethile khona lemakhaya nemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesikhiye emhlabeni okuwukuthi ngani bamusile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangele abantwana abangamantombazana abasithiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala, sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Le nto sonto yokuqala isenzakala kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakalo sakhona sesike sababanga lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asithiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emasontweni lawa okwenza sibona abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayiswa lasezibhedlela begcine besithiye emhlabeni. Kumnyaka ophelileyo futhi sike saba nengxoxo efanayo futhi nalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana abelethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingazibonyiyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungene emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba laba abakwenzayo bona ngokumntwana le 15 years siyimazi engaphansi kweminyaka le evunyelweyo ni 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwani ngabo? Kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniyo. Ngabona sowuphuma emaphephandabeni lasemsakazweni kutho ukuthi sokuze kwaba nomunye osithiyayo kodwa abangasithiyo bangaka ababele ekhaya abalama 14 years abalama 15 years abalabantwana asebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo.
Kungakubangelwa yini ikhona okokuthi umongameli emasontweni Mnangagwa laye usonta isonto yonalo?
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusithiya lembuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeka emasontweni laye simbone evakatshele khona yena futhi kusinika senza sihale sile mbuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza le mkhuba bengabothwa akusikho yini ukuthi ngoba president useduzani labo useduzani lesonto labo mhlawumbe president njengoba la mhlawumbe kubulilunga lalawo masonto ukuthi uvumelana nawo lo mkhubo omubi kangaka esiwubona usenzeke emasontweni la esimbona ibonakala khona esiya khonza khona vele kusithiya sinembuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke lembuzo esilayo sike siqondise kuyiwe ubaba umnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni layo thola abantu nabangaka bengabomama bemizi abantu nabangaka beqhuba izisu bekhulele bekhuleliswa ngobaba abadala kangaka ufika thini yena njengomongameli welizwe ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakeni ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ukuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba abadala kangaka uthini ngakho yena njengomongameli siyazibuza lokho yimbuzo futhi esifisa ukuthi ngani phakathi kwesikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi maye fika lapho ufika thini uyabuka yini umshwelo ongaka lobo uyawukhuza
lo ke ngunkosazana Victrice Mathuthu olwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula imichado lamapasipoti okwenziwe ngokungekho emthethweni yilabo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi uthi labezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lomuntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique.
Umnumzana Motsoaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lamafingerprint omuntu sebethatha lomfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye. Umtsoaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa amapasipoti amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabange njalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lule mfanekiso lamafingerprints abathetheneyo laba. Isizalo seZimbabwe umnumzana Gatman Khwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapasipoti izathinta kakhulu izana zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono wathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacila ngoba ma wayekhuluma kuqala ngicane mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni ispecial thinani baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zeNezase-South Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzi lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi ispecial abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamapermits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwamapemithi kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa amapemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngokuhlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane zesithupha beZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha amapemithi eZEP. Iningi lalaba abalamapemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amapemithi ithi kusethi ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngamhlangula ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni ngakolunye uhlangothi amaqembu achiyeneyo ezalwanza kwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso echiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lilodaba lokuthi isibhedlela sakuqala esingayisiso sikahulumende edolobheni lePlumtree sesivuliwe. Lesi sibhedlela esiphansi kwenhlanganiso yeBulawayo Medical Group siza kuba labodokotela abathathu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende weleZambia uzaphathisa eleZimbabwe ngomumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Okwamanje sengibhedlela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani nosazi bethu njani bonke jabaphila abantu abaphila abantu ama-odio ngabona efika thini ungazange ufunda ivini eyi-1 uhlala usenda hawu madoda asazi ukuthi azi seyazi efundeni nawethu asazi hhayi bekhalaza nje akhonoko ndoda le hhayi iyakhuluma le wezaphu umsongelo hhayi uyakhuluma umbuzile mpela ulozi nubuzele owezanu lo ha ugawule wakhona lo ha umbuzi wacishelwa umbuzi wacishela indoda yacishela asuka lapho ngashona khona hhayi siyabonga hhayi siyabonga ma othi uyakubona sephongeuqina nje kuphela kodwa uyakubona ukuthi hhayi into ezizwa izanu izimbi kakhulu then kuzozala amadoda lalozi nawe kuzoza indaba yewangi indaba yewangi le kuthiwa abakhatshana kubuya amashona eHarare le yinto esizilwa si-MRP yinto esizilwa kakhulu kubuhlungu ukuthi abantu bendawo belambe besidla ingqoqo zomlomo ukuze abantu bakhona le Harare please ayikho right le nto le kuthi umuntu ebuye endaweni yakho ufike bethole umsebenzi nabantu bendawo bengayithola ayikho le nto le.
Salibonanga saka Studio 7 ngibe lapha eThekwini ngiyathanda lonke ngenxa ukuthi lisinikeza izindaba zelizwe lakithi zinjalo ziphelele siyalibonga siyalithanda kanti izanu yaphikelela ukuthi yena abanikeza abanye ichance sike sibone ukuthi ilizwe lakithi liyaphi sisiphele nzima sigcwele emazweni ngenxa ngithe wanti into bakithi asaminister ebota asivoteni next year uNkulunkulu uzosikhokhelela sikhiphe namasipela la sezifundeni angafuni ukuphuma esithi izimali ezinzima sabheni siyevota maZimbabwe namahle sikhiphe namasipela la ngiyabonga Studio 7
ngiyalibingelela abalaleli bomsakazo weStudio 7 kanye lani basakazi ngizalana nami ndinge ngiphendule leli khehla ikhehla lasetsholotsholo leli bizwa ngokuthi ngugawule yazi gawule vele ngabe ngiyakubona nje ngabe ngingungcwebi indlebe lezi ngungcwebi mpela ukuthi indlebe zakho zizwe kahle ngifuna ukuphendula nje endabeni yakho leyo kugxeka umafa magalela sibanda lo indoda leyani ibeka iqiniso njengokuba yikho elikwenzayo labantu bezanu PF ende wena vele ulokhu unokuncindezela abantu bemandebeleni ubancindezela ufuna abalandela amanga lawe elivele lakhula ngawo nje kuze kufike iminyaka edlule ama-sanctions lawa akhona yini elizidingela wona mali funta ama-sanctions ukubona ama-sanctions akuya kanjani yekani ukushaya abantu liyeke ukubopha abantu mahlana abantu abangelamacala ojobho sikhala labo sithola abala macala labagawuli kodwa lina liyabelokhu lisenza into ezingekhoyo liyabopha abantu lincindezela abantu litshontsha lingamasela likhonapho liyantshontsha yiwuntshontsha straight lokhu elikwenzayo kuningi esikubonayo likwenza lalo bathi ngibani lo uminister weJulayi lo lingamasela nje lonke lingamasela ukulalela nje lonke indaba nokuthi ubulo ukukhuluma nje uzama ukungcindezela umafa magalela sibani ayikho into ekhuluma yagawule sihambe 2009 kuunit government ama sanctions akho abevele khona but isinkwa sisithengile nge 90 cents sisithengile nge 90 cents gawule nawe wajabula but okwamanje kuphi konke lokho vele ungayithinti iUkraine ungayithinti iUkraine gawule ungaqali yimo okhulumayo wansuku zonke udalo uThulani Dlovu enkaye ukosikhobokhobo gawule ukhulile yekamanga
amathuna umthwakazi amathuna kustudio 7 lithona njani bantu benkosazi yakutshona thina mina into engayixwayisa igovernment yabomnangagwa labanye bakhe ikuthi lo mnyama lo abawesabayo uyabalandela uzabafikela kuphela uzobafikela ungakwenza okubi phumelele ngelanga usakwenza kodwa lizofike lokugcina kuwe uzoziphendula zonke lezi zinto azenzayo liyeza noma bengavika kanjani bavike kanjani bathathe lokhana bahlanganise nalokhana bezama ukuzivikela kodwa lokugcina liyeza kuzanupf lizobatshonela emini babekwazi khona lokhu bengayenza noma yini bethi bacatshile njalo bavikelekile kodwa okusalayo liyeze lo mnyama and mase lifikile ngeke uzulivimbe noma ungaba le mali engakanani angeke umthenge uNkulunkulu ukuthi engakususi kulo mhlaba so okusalayo liyeza lakubo noma bengathenga amapholisa bethenga amasotsha bayenzeni kodwa lona liyeza ngiyakutshela one day bazabe sebezibuza ukuthi hawu yithi laba esesingena ejele manje ngendaba lezi esasizenza sokwenzakaleni umthetho usuba usubaphunyukile uza kuphunyuka kuphela kwelinye ilanga umbuso nalowo bazabe sebewukhomba ngomunye ukuthi nakuyana
sanibonani kustudio 7 yazi bendesicelo lapha sokuthi sihlala sikhuluma ngokuthi amashona abandlulula abantu bakithi esindebeleni bengakuzicela ustudio 7 iye ku-ZBC ikibabuze ukuthi okwenza bekhulumisa ishona wayawaya bengakhulumisa indebele kuyini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ulwembo olusemehleni bakithi lungangoleka mbijana ngoba uRadio Zimbabwe bantu ilobandla kungabhalwa imeseji ngesindebele bayichasisa ngesishona kodwa eyesishona ngabayichasisa ayike badinge impela Ntunga yike libabuze impuzo ukuthi kuhamba njani khonapho yakhala kakhulu ngoba thina sisazi sishona kodwa ama-licensi siyathele kuthola kukhulu into yethu bekubedebekisa ngabantu bezimbabwe sonke yinto engafunwa ngumthwakazi njengo umthwakazi ethi sesithi siphume sihluka lalabana abantu tholukuthi abanye abazi uRadio Zimbabwe iyabandlulula bazi like libuze bona omonika mthwangwa lapha shapshap
namkondisi lento engiyolitshela so ukuthi ethi yena kupresident kanjeni yeni naliyavotela ilizwe ukuthi lingifuna ukukhansila lo president ozalimela kwiparlamente yelizwe lezimbabwe liyezwakala nje into eliyikhuluma oshiwayo kungazwakali-ke lokhu umqondisi umgqugquzele nangenelayo kupresident kathi uyabe ngupresident mhlobani uyabizwa ukuthi president engani yinhlampa engekho engasuye president hayi into yeni lelani liphazamisa abanye abantu manje thulanini ukukhuluma into leengacaciwe leli kakucaci lokhu sithuleleni yenza ndithule wena owedwa ocabanga khonokho ngosufuna ukucabangela abantu bonke be-rp ayisikho vela okucabanga abanye kuyela bevotela upresident welizwe abafuna ukumkhetha ozasitshintshela izinto lokho kwakho lokhu ukuthi uthi wena ye upresident umqondisi ekhethweni lo mapresident kanjeni ye ufuna empinda wengahlangana laba-neutral kikho konke lazimela kachana le labukela likhona le laba zifuna ukuphazamisa abanye abantu asilo sosintu lesi
alo sanibonani balaleli bestudio 7 previous okhulumayo ngisuka kwelelupane ndakuba erupane ngibingelela umama wami umarubhala ngibingelele ubaba wami uLunga Fibioni ngibingelele njalo abanabane ngibingelele uPefeti ngibingelele umlabheli ngibingelele uSipho ngibingelele uFaith ngibingelele uPerseverance ngibingelele uFana ngithile kukanjani bazali bami labanaba bami lonke hhayi mina ngiyaphila abanaba bami kulasebutswana labazali bami konke lezihlobo zami ejanjanja ngibingelele ubaba mdala wami uSankanyiso
linjani Studio 7 ngiyalibingela lonke abasakazi bethu abahlabathandekayo ngiyalibingelela libingelela ngosifane ngwele kutswana hayi thina siyaphila sibili kakhulu sibonga imisebenzi yonke lisenzela yona lokuhambisa amazwi ethu bisiye kwabanye abantu dibaze sikufunayo isimanga engilaso lapha mbuso waseZimbabwe weZanu PF abantu beZanu bamangalisa ubuso wangkhonto bahleli bekhuluma amanga nje bengelaqiniso ebantwini bekuyinkohlisa ababona ukuthi lize lakithi lifile abazweli bantu abalazwelo kathesi nxa sokunje abantu bayahlupheka elizweni lakithi akula mali akula msebenzi ukuqedakali abantu bona beZanu.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usekhulule bonke ababotshelwa ukutholakala belensango. UBiden uthi kule nkulungwane zabantu ezabotshelwa insango esezisehluleka ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala la. Ngalokho uBiden uthi usewesule amacala wonke awokutholakala lensango. UBiden uthe akulunganga ukuqathanisa insango lezinye izidakamizwa ezifana labo heroin ezilobukhali njalo zisona impilo kaZulu. Wengezelele esithi iningi lababotshelwa leli cala ngabensundu. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gani. Yeah, into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto ewelcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very lo unye ongama disease amaningi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwaba le autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanisa ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umbongelo umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo lase lihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga or esithi ngesilungu imarijuana ongesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Ye, insanga elizini lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition, but sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lathi eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abalama diseases wona lawa engiwakhulumele ukuqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awemba nje wona lawo insanga. Ngiyabonga.
Hai, lathi siyabonga. Lo ke umnumzana Tim Muringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele izinye zenhloko zendaba. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elitshumi lanhlanu ikholo lwesipostoli kudala inkulumo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, libe leviki weekend enhle elethukela.